Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola ngela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 kuMbimbi 2024 ngokips Dube endabeni zethu lamhlanje.
Our detractors from the West have contaminated the world with their holier-than-thou approach and are on the forefront of igniting endless wars as part of their nefarious agenda.
Kusungulwe namhla eVictoria Falls umhlangano wamabandla ezombusazwe ayoalwela inkululeko yamazwe la. Kunalabo abawakhokhelayo behlaba umkhosi ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga.
Ukulapha nesilechallenge ukuthi amanzi emadamu sephara. Ephansi amanzi amadamu amaphamu sekulana aphampayo. Sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadamu.
Ikansili yakobulawa ithi bekungela manzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili. Wayengumongameli wakwele Melika umnumzana Donald Trump uthi kuza kuba lokugedla kwamazinyo elizweni lakwele Melika uma engabuyiselwanga embusweni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Unobhala jikelele webandla leZANU-PF njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yamabandla ezombusazwe alula inkululeko yamazwe awo embusweni wabamhlophe. Secretary General and wing of former Liberation Movements of Southern Africa namhla utshele onobhala bakulumhlobulo ukuba amazwe la aqhubekela phambili incindezelwa ngamazwe entshonalanga akuqela elemelika emzamweni yokudala ingxabano phakathi kwezokazi leli. UNokutaba Dlamini usedulela lolu daba eseVictoria Falls.
Umpofu wethulela amazwi evula umhlangano wabonobhala laba esipha umzekeliso ngempumela yophenyo olwenziwa ngabeSADC Electoral Observation Mission luholwa ngwaye ngumsekeli kamongameli wekwele Zambia, umnumzana Nevas Mumba. Yena waveza ukuba kukhetho oluqhutshwe eZimbabwe nyakenye kwaba lezigwenxa ezigoqela ukuhlukunyezwa kwabantu lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Umpofu uphinde wasola uMumba lequla lakhe esithi babethengwe ngamazwe afana leMelika emizameni yokugenqula ibandla leZANU-PF.
Our detractors from the West have contaminated the world with
ababhidlizi bentshonalanga laba sebedunge umhlaba bezithi bangongcwele ngcwele njalo yibo abadala izimpi zomhlaba ezenzakalayo. Uphenyana lukaMumba lwenzelwa nje ukusigcona besetshenziswa yilaba. Ngakho yikho ngithi kufuze sibaqaphele laba ngelokhozi njalo sibambane kulokho.
Kodwa ephendula kulenkulumo owayelilunga lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change eBinga, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uyakulandula lokhu esithi iningi labantu emazweni abuswa ngamabandla abalwa impi yenkululeko bakhathazekile ngombuso walamabandla ikakhulu ezansi yezwekazi le-Afrika.
Balwela inkululeko, belwela umuntu wonke, kodwa namhlanje nxa besidla sebesidla bebodwa. So ke lapha ke sokufana lehotshi ezikhanzinga ngaphakathina kwamafutha abo.
Umnumzana Efidlela Ncube okunhlanganiso yenkayi Community Parliament laye uthi akuliqiniso okwethulwe ngumpofu labanye abakhokhela amazwe achiyeneyo awezwekazi le-Afrika.
Zananzelela ukuthi okunengi siyazenzela thina, o-corruption nazo zonke leziya zinto ezizwe ezidilezilezo kubulala abantu, konke lokho esikubona kusenzeka e-Africa besenza zonke izinto ezifana labo gugurawundi lakho konke esakubonayo.
Ongunobhala webandla le-African National Congress umnumzana Fikile Mbalula usole kakhulu amazwe ayencindezele abensundu kuzwekazi le-Afrika ethi yibo njalo abaphezu kwezimpi zasePalestina okwenzakala kweleSudan, eMali, DRC, Zimbabwe kanye lakwamanye amazwe.
And the terrorism in northern Mozambique,
Sibona lodlame lokubulalana eMozambique okufuze silunqobe njalo siqhubeka sikhankasa ngezigwebo zama-sanction ezenzeka eZimbabwe ukuba zesulwe.
Umhlangano lo ohamba phansi kwendikimba ethi Unity Collaboration and Defense of Our Liberation Gains Against Neo-Colonialism uhlose njalo ukuhlomisa amaqembu kazibuse azaphatheka ekhethweni lwalonyaka emazweni agoqela ele South Africa, Namibia, Tanzania kanye leMozambique abangakwenza ukuvimba uncindezelo ngesikhathi sokhetho. Umpofu uthi njengamabandla enkululeko sebegqibe ukwakha isikolo sezombuso esemwalimu Julius Nyerere Leadership School kwele Tanzania, njalo abangane babo abakwele China babasiza ngokwakha isiphala senkululeko esemuseum of African Liberation esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Ikansili yakobulawa ithi bekulamanzi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo, njalo kuzaqhubeka kunjalo lakusasa aze avulwe ngolwesibili ngoba isalungisa imitshina yayo encema. Lokwenzakala amanzi evele esilela kuleli dolobho, njalo izakhamizi ziwathola okwamalanga ambalwa ngeviki ngoba esilela emadamu. Ukuze sizwe okwenzakalayo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lokansila kaWard 10 kobulawayo Nkosazana Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kuleli dolobho.
Ukuthakathwa kobulawayo ingaweli educated ukuthi ungabona manje ethile enkontini vele kufile mantenakatabe ngoba ubulawayo sibe-challenge ukuthi amanzi emadamu sephala. Ephansi amanzi amadamu ama-pumps ethu lana aphampayo sometimes aya angani ayadima ayandela ngoba semadala. Kule bhawuza eliyi-1 amabili sebesongahayile, but in such a scenario enjengaleyi sike saba nayo 3 weeks back, we try by all means ukuthi ama-councillors of different wards baprovide ama-points lapho ibhawuza elingahamba liyephela khona. Though it will be not enough, there are izikotho kungekisa zibala because we are not saying ukuthi abantu banathi amazi esikotho, but we are saying ukuthi amazi lana bazakwanisa ukuflasha ngawo ema-toilet. Then isikwanisa ubagijimisela ngebha kwaze nebhathele ama-temperatures ayi-3 or 4 awokunatha la bantwana endlini.
Batshelwe kuseselesikhathi yini ngalolu daba ukwenzela ukuthi abanye begcine amanzi?
Izakhamizi ziyazitshe izolo, for example in my ward amanzi besaphuma, kodwa-ke kulamawadi akadezele engenawo amanzi akekushedini yangkhona akekuwotashedini zengenawo amanzi. Ngileqinisa ukuthi ama-councillors kulezendawo they are working tirelessly ye-department le-water ekhokhelwa ngobaba uzonxeba ukuthi bakwanise ukuthi mabanikeze isamplimentary.
Sona isimo samanzi sesinjani kathesi kobulawayo?
Kuyisifiso sethu kwi-councili yakobulawayo ukuthi nga uhulumende uyasizwa isikhalazo sethu, sicela adeclare ubulawayo as a water crisis ngoba lapho esikhangele khona esiphaleni sethu samanzi akuthengisi ukuthi singaqhuba isikhathi esingakanani. We know that our treatment area is in Matabeleland South. Matabeleland South in terms of informed I told in the day.
Lowo ngukansila Khalazani Ndlovu, umgcinisihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kukansili yedorobho lakobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Nkomazana ugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Sina njengabahlali bakobulawayo kuyasihlupha kakhulu, kuyasikhathaza kakhulu. Ye, siyakwazi ukuthi khona asikho ndaba kabani ngumumo esukhangele izwi lazange line. Singakhuluma nge-water rationing, kade simbona ngani kudala sacina ukuthunyelwa imbiko ekhuluma ngokuthi namhla amanzi akhona kumbe nawekho. Sesibona ngamanzi sephuma nje kuthiwa khona sesizwela kwabanye, abanye bethi ngapha sephuma ngale sephuma. Lanxa sasikwazi ukuthi ngelanga elingaka sewakhangela ukuthi aphuma, sesilinda lawo malanga, kwesikhathi lawo malanga amanzi engaphumi. Themba last week ngolesine esike saba lomhlangano omelana ngamanzi idrobo silako bulawa siphakathi edorobhe laphana sikhuluma ngokuthi kanti manje kwenziwani ngamanzi kukhanya kulaswini into ephuma ecacayo ukuthi amanzi sizawathola ngapha amanzi awakho into abajayele ukuyenza isikhathi esiningi phose bahambisa lapho kuyabe kufiwe khona kulezimfa lapho kubhujwe khona yiko lapho abangane bayancedisa njengoba mina ngimele ibulawa yonke amawadi wonke ayi 29 ziningi indawo ezindawo ezingani ziphezulu othi nqabe wavulile ngale aphela amalanga nalabo babewavule ngayo ikakhulu babejayele ukuvula amalanga amabili lezo ndawo zingatholanga amanzi. Ngabe ngokufisa kwezakhamizi ngayo bacitshana liyani ikholamu yamanzi bethi ibhili ikholamu yebhili yamanzi awayisekho ngoba nangu amasuka ayadubuka nangu akula amanzi kanti ikholamu yona liyani imeleni nxa izinto zangkhona zinkungela service delivery. E-city center kobulawayo esidikidikini wobulawayo le ma-industry amanzi ahlala ekhona angidingale kulapho somabhizinisi kulezitolo bathi bona angeke wavala amanzi onala amalutshwana kobulawayo amele ancedise khona ngale city center. Thina emalokitshini kunje kunje ukukhuluma lami nalapho engikhona enketa akula manzi siwagcine yingi Saturday kwezinye indawo ebebuye Thursday kwezinye indawo abuya Friday Saturday avuke ngekho amanzi njalo kabuyanga zonke indawo.
Lo ngumnumzana Joseph Khomazana okugatsha olubona ngenhlelo zamanzi kuhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Abalwa impi yenkululeko bekuviyole Zimbabwe Revolutionary People's Army bekubandla lezaphu bathi sebenike uhulumende wonke okuveza inani lempahla eyahlujunywa nguhulumende kaRobert Mugabe ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi owathi babekufuna ugenqula uhulumende wakhe. Bathi kuyathembisa kakhulu ukuthi bazayithola yonke impahla yabo efika ikhulu elokhu ibanjwe nguhulumende elakho ukuthuthukisa impilo yabo. Kubika uEzo Jesus Banda.
Umgcinisihlalo wempahla le phansi kombuthano weZipra Properties Initiative, umnumzana Akimoyo, uthi sekuseduze ukuba bathole ongokwabo ogoqela amaplazi, amahotela, izakhiwo ezinkulu ezisedorobheni lakobulawayo lezinye zisenkabazwe lakwezinye indawo.
Ama-properties la sathi sivele empini iinkokeli ezazikhona bakwazi ukuthi ama-comrades wonke ayisiwo azakwanisa ukungena ku-army, abanye babevele belimele. Bakubona kuqondile ukuthi ungangcono kube labanye ama-business.
Umoyo uyaphambili gcizelela ukuthi amalunga eviyole Zipra athokoziswa ukuthi impahla yabo abayihluthunelwayo bazayithola.
They are very happy and anticipating ukuthi indaba le izatshintsha impilo zabo. Ama-properties a plus minus 100. Ama-title deeds lawo kathesi atshengisa ukuthi these are bona fide properties afika 8.
Unobhala jikelele wale committee ye Zipra Properties Initiative umnumzana Willard Mafios Moyo uthi wonke wayengumlweli wenkululeko kuviyo le Zipra uyathola intshontsho njalo amagama abo ayabhaliswa kulolu hlelo.
Abaphila is about 5,000 then Islam widows, then in the event that both parents are departed siyakhetha amabizwa ama-S.
Omunye walwa impi yenkululeko okuviyo le Zipra njalo osebenzisa uqondisa uhlelo le Zipra Properties Initiative umnumzana Leonard Machingura uthi impahla yeZipra igcwele ilizwe lonke.
Properties aya akawanda ari all over the country.
Ama-properties la manengi akhona ilizwe lonke kusukela emathebhelelendi, mashonalendi, Masingo, Manikalendi, yonke indawo impahla yezikhona.
Unkosikazi Monica Mavunga umphathintambo kahulumende ophethe uhlangothi olubona ngenselo zabalelwa impi yenkululeko olwe-war veterans walile ukukhuluma ngodaba lolo esithi luphethe ihhofisi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Wathembisa umnyaka ka-2019 ukuthi uzabisela yonke impahla abalelwa inkululeko bekuviyo leZipra. Sehlele ukuxhumana lomnumzana George Charamba obona ngokwethulwa kwemibiko ehhofisini kamnangagwa ngoba obengaphendula umakharekhukwini wakhe. Sixhumane lomnumzana Chinga Dube omunye wabalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra njalo wakwaba isiphathamandla sikahulumende othi sebe kuzinga eliphezulu ekukhulumeni ngodaba lolu lomnangagwa.
President bathini hayi ama-properties ngizalinika kodwa lenza ngobudlwangudlwa ngoba kuyabuya abanye abantu namhla kubuya abanye bezidakele bathi sesifuna i-properties.
Abalwa impi yenkululeko bathi banethemba lokuthi udaba lwabo lolu luzahlolisiswa lalo zinduna eziqhuba uhlelo luphenya okwehlela abantu bematheleleni ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi lapho uhulumende athi wayelwisana nabahlamuki ababekubandla lezaphu ababekhokhelwa ngumuyi uJoshua Mqabungwe Nkomo. Impahla yezipra yahlutulwa nguhulumende egoqela esakhiwo esikhulu samapholisa koBulawayo, iSouthampton Building, leMagnet House, okulabacuphi bakahulumende ama-CIO koBulawayo. Kuze kuthi iSouthtown neQueen's Park Police Stations lazo izakhiwo zezipra, iCastle Arms leRed Wing Mine ePenalonga thuthane leMtare, lezinye eziningi-ningi ezigcwele kweleZimbabwe ezigoqele ezaziphansi kwenkampani yeNetram Properties eyilamaplazi eMatheland leNkabazwe. Ngimele Studio 7 koBulawayo. Igama namu Ezra Jesus Band.
Umkhokheli wale Russia usenqobile ukhetho lukamongameli abencisana khona labathathu abakhe phansi, wathi yena wathola amavoti afika isilinganiso esifika phose amajumi ayisificamunomunye ekhulwini 87%. Abancintisana laye bathole kuphansi kokune ekhulwini umuntu munye ngamunye. Ekhuluma kusanda kukhethwa izolo kusihlwa, uPutin uthe uzulu usekela uhlelo azenzela zona kwele Russia, kodwa kulabaphikisayo wangani bayachodoza akwenzayo, abanjengomoyo Alexeyo Navalny obengangena kukhetho lolu ukuze encintise ekhululekile. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya okuhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions, othi akula kukhetho olukhanyayo oluqhutshwe nguPutin.
Loba kule esithi khona i-communist democracy njengaleyana eyenziwe eChina leyana, ukuthi abantu bayahlangana ema-reserva kumbe grassroots level bakhethe ama-representative. Kungenzakala mfowethu ukuthi u-communist system kungaba lokhetho, kodwa ukhetho lwakhona luyabe lungathi lu-manage the central government. Kodwa ukhetho olwe-Russia into yokuqala vele inza lubole ukuthi abaphikisayo uhulumende bayaliswa ukuncintisa, bayaboshwa, abanye bebulawa. Kutho ukuthi vele awusoze ungene kukhetho abantu abancintisayo bengekho. Kuyafana ukuthi i-Highlanders idlala iyodwa kungela Dynamos.
Zingathi ukhetho lolu luyafana yini lokuqhutshwa eZimbabwe, njalo nxa kusaziwa vele ukuthi imbono zanqoba, pho lwenzelwani ukhetho?
Ya, angiye ngithi ngoba phela iZimbabwe abalale bayakwazi ukuthi i-constitutional democracy kukhona umthetho uthi wona kakube la maqembu aphikisayo kubhaliwe emthethweni lo mthetho wokukhetha ukhona. Inkinga yokuthi laba ababusayo yibo abaphazamisa umthetho wakhona esithi khona yi-state capture kuyalungiseka. Awusoze kufani ngaye kule ndlela zokuthi ama-votes akaZulu agcinwe alungisiswe kuyabe kulungile. Ukuthi asingeke sifananise ukhetho lwe-Russia lwe-Zimbabwe, hhayi lapho siyabe sesingathi sesedlula umngcele.
Ye, singathi-ke nxa kuvele kuphela kusobala ukuthi umnumzana uPutin uyanqoba, buze kusuba labanye amazwe kuthiwa vele umnumzana ubanibani la uyanqoba, pho ukhetho ngolwane?
Lo ngumbuzo omuhle kakhulu. Uyabona mfowethu, ilungelo lokuya kukhetho lokuyakhetha lokuma elayinini uvota lilungelo thina elibhaliwe isekele sombuso. Kutho ukuthi nxa loba kusaziwa ukuthi ukhetho lwakhona luyabhidlizeka, kusobala ukuthi thina ngokwethu njengesizana zeZimbabwe sitshengisele ngokuyavota. Nxa bona bezantshintsha impumelo yakhona sebentshintsha ekubaleni sokungokwabo, kodwa thina vele sesitshengisele ukuthi hhayi sifuna ukusebenzisa ilungelo lethu. Nxa thina sivote eZimbabwe lapha akwaziwa ukuthi uzanqoba ngubani, kodwa onqobayo uyabe nqoba ngokuthi kuyacilibezelwa kubalwa amavoti engekho. Yikho ngisithi mina kuchiyene lokweZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti ezimeleyo kuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma omele iphelandaba jabalala edala lepharlamente yokubandla leZANU-PF.
Akula nto ukuthi ayikudlela ngabantu, into enxa inhle nxa usenze into enhle abantu bonke bengenasizathu esokuthi bakukhiphe embusweni. UPutin usebenza kuhle labantu bakhe, njalo kuyabonakala ubana umnotho kanye nakale sikhuluma so imali yabo iqinenge over 15% nje ever since even impi le Ukraine iqalisile. Ukhangele futhi ukuthi umkhonomo wabo ikhule nge more than 2%, ngiyabona may 2.96% for i-GDP yabo. Nxa ukhangela ukompare amanye amazwe anyabo Britain, Britain iku 0.6%, Europe igogelele injana Europe yonke iku 0.9%. Kodwa ukuphuthi ngale eRussia baku 2.96%. So kono kwana ezinzinto ezizokubona abantu vele bethi hayi nasi ndoda. Ngawo ke ngasifake imijogwe isebenze emphakathini. Akula kupheka ukukhona. Lokwana ngama narratives abuya labo America laba lamanye amazwe lawo awuvele belisana leRussia ngoba bona bafuna ukuthi ngabe utakona kungena ipuppet umuntu wabo abangamenzisa umathanda. Kodwa ke akunjalo eRussia, abantu bazikhethele abakufunayo.
Nxa sesikhangela phela kuyafana lokwenzakala eZimbabwe, akunjalo Goleti. Kuliweza kuthiwa ke ye kulokhetho kwathintini nxa soluphuma ukhetho uze kuthiwa ibandla leZANU-PF umongameli usenqobeleni. Bonani khonokho?
Khonoko lako ngapha kithi uyabona into endlala ngitshela abantu abangananzeleliyo yikuthi khona iZANU-PF iyasebenza labantu, it's in touch with the people. Ama-needs abantu especially kuma-rural provinces ngale agcwaliseka ngezikhathi zonke. Inhlanyelo babelazo, ama-fertilizer balawo, inoze izifuyo balakho, konke lokwana kunesesithethwa libandla eleZANU-PF yabetubusa. Pho ke abantu nxa bethola into zonke zona leziyana, isidinge kobana esizaba khona ukubana bayivotele out bayisusi. Ye emathawuni ngabantu abona itrend yakhona ikhona njalo yokuthi khona kuhlala kuwina abaphikisayo ama-opposition ngenxa yezizathu zona lezi ezokuthi khona bona bakhala ngokuthi khona thina yini esesifulela umkonomi, akula misebenzi, akulani, noma nje kuyizinto ezingasoqiniso zona lezo.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mbopho Jabalala edale lePhalamende ubexoxa leStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika namhla sixoxa ngokwethule ngowayemongameli uMnumzana Donald Trump othi kuzaba lokugedla kwamazinyo elizweni leli uma engakhethwanga nguZulu kukhetho luzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Kodwa uthi ubekhuluma ngokukhuphuka kwentengo yezimota eMelika lokunye hathi ezodlakela. Kuthi-ke umongameli Joseph Biden ozancintisa kukhetho oluzayo emele ibandla lamademokrats uthi uqinisaka loba esekhulile, hathi kukaTrump okuveza ukuba usekhulile kodwa kenelisi ukucabangela abanye abantu lokuthi wenzani emhlabeni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwelemelika.
Lokhu kukhulunywa nguTrump ukuthi kuzaba le-black spot, lokhu hhayi ikwethusela njalo kakuqalisi ukuthi akwenze khonokho. Uyakakhulume angathi uyalahla umlomo, angathi uyenza izinto ezingathi ngezokwethusela. Yikwe ngubonayo ngaye uTrump uyabe esenzelani ukugcina lokho esikubiza ngokuthi ibase yakhe, laba bamsekelayo. Ngoba ungakhangela kuhle kuhle sibili ilizwe leli liqhamukene phakathi kulaba kaTrump abemilaye loba kumnyama loba kubomvu, yibo labo kakhulu ayabe khuluma nabo. Kanti-ke langapha lakho uBiden laye ukhuluma laba okuthiwa yibase yakhe, labo abasekela lokhu akwenzileyo lakwenzayo. Njalo ngibona ngathi kuza kuba kubi kusiya phambili ngoba kalesi sikhathi sesesiningi kusukela khathesi kuze kuyefika uNovemba 2024.
So ubona zani kuzayenzeka lani kusukela khathesi kusiyafika leso sikhathi? Singathi kumbe kumaviki amabili kumbe amathathu alandelayo siyabe silokho sikubona konke lokho.
Sizabe sikubona sibili konke khona lokho ngoba mbona ngathi i-campaigns lezi lo nyaka ziqalise kule i-election ziqalise masinya ukwedlula kwesinye isikhathi. Yikho-ke kuzakwenzakala sibili ukuthi kunxikelwano kusiya phambili. Ngingazi kumbe kuzafika ngenyanga ezilandelayo ukuthi baqondane manqamu lokho kuthiwa yi-debate, lapho sikumelele ukuthi engxenyeke sikukhangele ukuthi kukhulunyiswana kuthiwani, oqoqozwayo kakhulu kubani ukwedlula omunye njengakhona lokho.
Iqakatheke kanganani ingxoxompikiswano le iyabo umongameli nxa bekhankasa khonapho?
Njengoba ngisitsho ngisithi mina ilizwe leli lidabukene phakathi kwehlukenwe sibili, okuphose kungathi kuyalingana kuyingxenye lengxenye sibili, abalandela uTrump labalandela uBiden kungabantu abalinganayo. Kuzasweleka abalutshwane abazachaphisa oyedwa bamkhulu akhule abe ngaphezulu komunye. Okwakhathesi bayalingana sibili uChikile Banqala.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni othakazelela ezombusazo ohlala eDallas, Texas, kulapha kwele Melika. So isikhathi sokuthi sizwe imbono yenu lina balaleli baka Studio 7 elidumela ngeWhatsApp.
Ngumayedza lapha eGwanda. Sikhathini government ka government ka Priscilla Chikumba lo mnanga gwakhe ne. Asazi kuba nini uNkulunkulu asikhumbule nathi.
Yeye icela litshela umnanga ukuthi sesisiva ngendlala la. Bad bridge abantu sebecuba lenkomo ziyacuba. Lamanza asekho. Sicela uncedo, sicela usizo ntungamili inkomo tshela umnanga gwa. Izalukazi ziyagula zilamidi. Abantu sebesifa la.
Sabonani sabonani ku Studio 7 hari khuluma lokhosamla. Sebinga sebehlulekile kuyakha imgwaqo sebehlulekile ngithi izikolo ngamarengenya njengebhinga sikhuluma izikolo kakhulu abadala bayenza ukuhlanganisa izimali lamabhaketi this year akulalutho emasimini asazi ukuthi izinto ziyayenziwa njani please please obogawulela abo labo Joseph Thuma hayi kabayekela amanga abo laba abahlala beyakhuluma kulanto ezwa izandla
ngicabanga ukuthi uliphuthe likhulu kakhulu ukuthi umjija lowo kuthiwa ngusportisa kubhanye wezalo PF lo ukuthi lawo sesiponsibles omele ngabe into elungiswa abantu umathebeleleni akulethi isithombe esihle ukuthi umuntu wazakala kabi kuthi kugcine sesiponsa i-team efana lebhosi ngoba yikho kudala ukuthi kugcine kudlala ama-players awakhona lesishoneni. Ngingafisa ukuzwa abantu be-MRP ngoba ihleli lithi lilwela into zakini. Ngiyabonga ngumasinga kobulawayo ephumule emadonki.
Umr Mathebelele ndokhulumayo ngoba iMathebelele ndingeyethu ningumnanga kwaleli. Siyazi ukuthi le emakhorokhoro wavula ingadi eqamba mangethi ingadi wafaka umntwana nomntwana kwabhalisa ngayo. Yidiamond liyanto siyakwazi. Ikhalanyoni liyafuna ukuyithatha kami kancane thina abaningazi bendawo sikhona. Lo nyaka kulo nyaka angeke aqale. Thina umzilikazi wasishiyela leyo ndawo. Umzilikazi is a neighbor country from South Africa la iduze. Lina how many countries enajampa enishuke eGurus when siza la. Kahle kahle bese ngibonga bonke abaculi bakithi. Yirumba, uMaskandi. Noma yini nje kithi nama actors akhona sisibala konke nabo madlela phela
uPhumlani Vundla bengelele uLunch Coupe lizwe sibanda Caroline Moyo Cecilia Sibanda bele kancube abalandeli kakhulu abe Studio 7
ukudana okukhulu ngalobaba lo bathi nguziyambi ziyambi lo mayethi iziphala zigcwele sizibona kuphi lezo ziphala mayethi amanzi akhona enele utsho kuphi izifuyo zisifa abantu besifa kunamanzi abantu babo sebenzisa amaphilisi kumele badle basuthe waye ngabacupheli like limbuli mtsheli ukuthi audio yami le kayifike kuye bakithi ngike ngieke chazele abantu ukuthi iziphala lezo zigcwele zingayo iziphala zakhona
yaphela abalalela nangikhuluma ngisegaranyamba bayithi sicela uhulumende akangenele bakithi ngendaba yendlala special ezifuyweni kube lenhlelo nje zokuthi abantu bakwanise ukuthenga isikuba esichiphileyo nabantu bake bayekele ukuba belokho bewumana ngento zamapolitiki sokwavotwa kwadlula sike sikhangeleni into ezingasisiza kusasa bakithi.
Labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 elizobe bekhuluma lapha besethulela imbono yabo. Ulandop namhla sikhangela udubo lwesimo sokusilela kwamanzi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Singawethuka lesihlobo sikasikhangele ezinye bezikhokhela lamhlanje. Ngosungulela mhla umhlangano eVictoria Falls wemabandla ezombusazwe ayiwo alwela inkululeko yamazwe awo bekhala ngokwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ikansila kwabulawa ithi bekungelamanzi kuleli dolobho ngomvulo njalo kuza kuqhubekela phambili kunjalo lakusasa azayivulwa ngolwesibili. Siqhuba lapha-ke uhlelo lamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.